Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 11 kuMfumfu 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngakhangela ukuthi ilanga leli nxa libuya eBA libuya libe theme yalo. So itheme yalo nyaka ithi empowering girls for a better tomorrow. So okujwayele ukwenzeka ukuthi ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajwayele ukuthi be-organize ama-workshops.
AbeZimbabwe bamanyana labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ile International Day of the Girl Child. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa.
Kuyo le album ngisebenzile noKhaya wamafika amahle asebenza noKD indoda enye ebetha uBabulanga Mthokozani. Ngazosebenza lo mvumi leyo indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-album yami iPhupho.
Uhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo kaMasikandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. AbeZimbabwe bamanyene labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomanyano wamazwe omhlaba United Nations ethi Empowering the Girl Child for a Better Tomorrow. EZimbabwe inhlanganiso ezehlukeneyo zinanza leli ilanga ngendlela ezehlukeneyo ngalimpela viki. Abohlangothi lwabesifazana ebandleni eliphikisayo ele MDC ole Women's Assembly bethule umbiko wokunanza leli langa. Embikweni wabo bathi amantombazana alokhu encindezelwa ngekhaya, ezikolo, ezinkonzweni, nguhulumende lakunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo. Bakhuthaza ugatsha lukahulumende lwezempilakahle ukuthi luphathise ekuthini amantombazana athole impahla zokusebenzisa esesikhathini isanitary wear ngokuyekethisa imithelo yokungena kwayo elizweni ukuze intengo yawo ifinyelelwe ngamantombazana. Omunye wabasakhulayo beZimbabwe kumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulela amantombazana labesifazana uNkosazana Mantathe Mlotsha usungule umkhankaso ngomvulo ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana lokukhulumisana ebulenjini kuFacebook. Wakubuthanisa uncedo lwemali yokuhlawulela amantombazana indleko yemfundo phansi kwesihloko esithi Lead Girl to School Campaign. UMantathe uthi lumkhankaso bebehlele ukugqiba kusasa ngomgqibelo ngomcimbi ozakwenzelwa eBatanai Gardens eHarare, kodwa uthi abantu abaningi abalesifiso sokuphathisa sebemcele ukuba aqhelise isikhathi kuze kuye iviki elizayo. Asizweni echasisa ngalolu hlelo kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Theme yalo nyaka ithi Empowering Girls for a Better Tomorrow. Si ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajwayele ukuthi be-organize ama-workshops bengene kuradio la ku-TV bekhuluma ngetinye naleya ithiwe. And then mina ngokwami as a young person engikwenzileyo lo nyaka ukuthi bengibuza ukuthi mangisithi Empowering Girls for a Better Tomorrow kutshoni kini nxa ngikhangele umntwana oyinkazana ofunda emakhaya. Ngase nanzelela ukuthi esikhathini esiningi la bantwana abaku-grade 7 abaqeda ukubhala but ngenxa yokuthi ababhadalanga i-school fees abakwanisi ukubona ama-results abo. Abanye abakwanisi ukuthola izindawo zabo-form 1 because ababhadalanga i-school fees. So ngase ngikwenza kwaba i-responsibility yami ukuthi ngigidimise ecampaign engibize ngathi Lead Girls to School, where I'm encouraging abantu engibaziyo ku-social media, abantu ebenisebenzisana labo ukuthi bangincedise ngi-fundraise to raise imali yokuthi ngibhadalele abantwana i-school fees for one year, ngikhangelele ukubhadalela abantwana abaku straight isikhathi esiyakukhethe ngo 2020.
Okwamanje ke ubhadalela abantwana abangaki njalo ubakhethe njani ukuze ubabhadalele imali yesikole?
Campaign day isiqalise ngemande. Ngiyenze specifically for i-International Day of the Girl Child. And i-target yami bekuyi-raise i-school fees for abantwana abangu-12. Sengu-12 bendalo bengikhangelele ukuthi siyathatha 2 kuma-province angu-6. Ama-province wona lawa bengikhangelele ukuthi ngama-province esenisebenzisane lawo okulama-youth that are needing ama-initiatives khona ngale. So kubalula ukuthi sisebenzisane labo to identify amankazana ayindlakathi esikolo but asela i-school fees. Campaign day has been running for 3 days now. Ngokukhangela kwethu le support esesiyitholile kukhanya sesizazila amankazana angu-12 kade siwakhangelele ngoba kulabanye abathe bona thina sizathatha oyedwa siyi-support omunye wathi ngizasupporta abangayi. So ucena unanzelele ukuthi i-top yakho ibhajetheleyo you-end up supporting more girls.
Lo mkhankaso uzaba khona kuze kube nini?
Ngohlelo lethu originally besikhangelele ukuthi lirana from mhlaka 7 October. Besikhangelele ukuqeda kusasa. Indlela esiyirane ngakhona ukuthi from Monday siqalisa sesithatha omama esibabona singama role model for ama young girls and besiba profiler on social media sikhuluma ngabo ukuthi benzani ne-education yabancedisa njani ukuze benze lokho abakwenza kathesi lokuthi bayenzani to help ama girls ukuthi bebe empowered for a better tomorrow. So we are profiling abomama every day. Kusasa le-session sinesikhangele ukuthi online throughout the day sabethatha ama-messages from ama-young girls throughout Zimbabwe abasela ngokuthi what is the value of education for them. And then besikhangelele ukuthi kusasa kube yikuphela kwe-campaign yonaleyo but abantu esisebenzisana labo kubona kuqakathekile ukuthi singayivali totally ukuthi hayi sesivalile but sikwanisa ukuthi bona laba omama that is in profiling bebe besebenzisa ama-process bayenzele wona ukuthi bedinge enye i-support because kulabanye abathe bona bazakwazi ukusupporta next week. So we're going to stretch the campaign up to the end of next week.
Litholakala ngaphi?
Litholakala ku-Facebook. Facebook ibizelani nguMantathe Mlotwa. Abantu bakwazi ukusendela ama-message ku-Facebook. Also niyatholakala ku-WhatsApp kumbe i-text or i-call. Isebenzisa u-0783962842. 0783962842.
Lo ngumkhankaso wenza wena njengomantathi hathi ukuthi phansi kwenhlanganiso.
Ngihlanganise ama-young people ukuthi bangincedise as volunteers ukuthi bephushe online ukuprofila abomama labo. And then ngisebenzisana futhi lo daka okuthiwa ngu-Blessing Fire yena wenza ngezokugida ngoba kusase kuseni from 7:30 to 9 sile kwi-dance and fitness session. I-dance and session leyo ikhangelele ukuthi si-fundraise abantu babengena nge-$25. So imali yena leyo iza-contribute a goal to i-target yethu e-school fees.
Wenzelwa ngaphi umdanso lo?
FCRR e-Bathana i-Gardens iku-First Lord Jameson Moyo on the third floor. Ustudio yokuthiwa iGibilika Trust ikhethe-ke senzela khona umdanso wona leyo uqalisa ngo-7:30 ekuseni. Uphela
ngo-9. Lo-ke ngonkosazana Mantathe Mlotshwa okumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulu amantombazana labesifazana ubexoxa ecingweni loPraxeges Jeremiah weStudio 7 eseHarare. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika lezisebenzi ziqoqa ukutshengisela. Umkhokheli weZCT umnumzana Peter Mtasa utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu sebelukhweze emapholiseni. Inhlanganiso le iqhube umhlangano omkhulu owe-General Council namuhla lapho ibicubungula amanyathelo engawathatha ngesimo somnotho welizwe. Inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isiyazise uhulumende ukuthi iyatshengisela ngomvulo njalo labongi bathi bazaxhasa odokotela abavele bephakathi kokutshengisela besola iholo eliphansi. Ibandla le-MDC lalo lithi lizakwazisa abalandeli balo ngendlela abazatshengisela ngayo ngesizathu esifanayo kunsukwana ezilandelayo. Kambe ukutshengisela lokhu kuzaletha usizo na? Sixoxa lo mnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
It's unfortunate elizweni lakithi soke siyakwazi ukuthi okuthiwa i-rule of law kakukho kakubambeki. Ama-demonstration asezanyiwe azanywa elandelana and awakhiphi ma-results okumele awakhiphi ngenxa yokuthi i-purpose ye-demonstration njengoba igama lakhona sitsho yikuthengisela ukuthi kule nto esingathabanga ngayo. Kunokuthi uhulumende a-athende into abantu asebathabanga ngayo usuba agxile phezu kwabantu ukuthi bakwenzelani khona lokhu kukhuluma ukuthi kule nto abangathabiyo ngayo. So ama-demonstration agcina esibavalile eseZimbabwe ngenxa yakhona lokhu ukuthi akusa-athendwa indaba abantu abakhulunywa ngayo soku-athendwa abantu. Asosikhrethi ukuthi amadokotela akumelanga ukuthi ngabathola imali abayitholayo ngokuya angeke kube ngabantu abalokhu bequbeka basemsebenzini. Nansi le labor court ithi kababuyeli isituation injalo. Amatitha ngokuya siyo ngamalomelo ukuthi ngayiholwa ngabotitha ngendlela izinto eziningi ngayo kathesi. Babethi bangovulo bazathi bayademonstrator kuzadilwa labo lokuthi kudilwe le issue yokuthi imali zamatitha kazikho. Nangamazwe ale rule of law ale-democracy elalelayo abantu bengademonstrator bengatshengisela ukuthi sile nkinga enje iya-athendwa kuyekela uku-athendwa abantu. Manje ayisithi lapha kwethu la sangikwazi imethodi bana abantu abangayisebenzisa ukuthi bekhulume nohulumende bemthengisa into abangathabi ngazo nxa uhulumende reactor ngesandla esibuhlungu kangaka phezu kwabantu.
Kodwa ngesimo somnotho esisibhekileyo ubona ingani yena uhulumende lanxa ebalalele kungaba lesisombululo yini kulolu daba engayithola yini leyo mali?
Into yangikhona ngesilungu bathi phakathi kwelide lembongodo yimbe kuyavuma into enjalo. Uhulumende ule programu yabona le yabathi i-PST efuna ukuthi izinto zibotshwe zithini nga kuyavuma ukuthi nxa besithi kuyabotshwa kubotshwe ndawo zonke imali yelizwe siyibone ukuthi hayi madoda kodwa siyili lapha abaqinisile ilizwe imali ibotshiwe ilizwe lonke hayi singaqedisa i-period yokubopha le imali izabuye abantu bebezaba patient. But nxa kuyikuthi kuyathi kuthiwa izinto kazibotshwa amabhani upresident ephuma elizweni nabantu abangu-100 abaphiwa ama-$1,500 ngelanga liyabona ukuthi akukhanye ukuthi kule-austerity abakhuluma ngayo ukhangele nje ukuthi iyalahlwa nje imali yangkhona kodwa kumele iphiwe abantu kabayiphiwe kube sokuthiwa kababophe kona kubopha abanjani kusala abanjani abangabophiwe. Nxa kungabotshwa kube serious incwenye leyo mali ingaphuma ingadlaliswa nxayise yaba khona ibizaphuma imali efunwa ngamatitsha ibizaphuma imali efunwa ngamadokotela.
Lo umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Amagqwetha amabili asehambise uhulumende emthethwandaba isithi kumele indimi ezintathu isiNdebele, isiShona lesiLungu zifundiswe ezikolo zonke zelizwe njengalokhu okulotshwe kusisekelo sombuso selizwe. Inhlamvu zesisekelo sombuso ezaguqulwa ngomnyaka ka-2006 zithi kumele abantwana besikolo kusukela ku-grade 3 kusiyafika ku-form 2 bafunde lezi ndimi. Lo mthetho wafakwa kungakemukelwa ukuthi elizweni kulendimi ezilithumi lasithupha izisemthethweni. Amagqwetha la umnumzana Admaya Rubaya lo mnumzana Timon Thabana abamelwe ligqwetha labo umnumzana Thabani Mpofu bathi kumele umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima aqalise imizamo yokuthi kwenziwe lokho kungakedluli amalanga ayisikhombisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wamagqwetha la umnumzana Thabani Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bantu umthetho nje u-Section 62 Education Act iwakutsho ukuthi abantu kumele bafunde ama-languages la angu-3 isiShona, isiNdebele lesiKhiwa on an equal time basis up to form 2. So there is a law that says that must happen. It has not been happening.
Wona umthetho uthi kuyayenzwa njani? Abantwana bayafundiswa ngendimi lezi kumbe bayaba lesikhathi ukuthi bafunde indimi zonezi?
Njengoba abantwana bafunda isiShona, indlela abafunda ngayo isiShona kumele kube yindlela abafunda ngayo isiNdebele lesiKhiwa. I-timetable kumele ithi kathesi kulesiNdebele after this time kulesishona after this time kulesikhiwa. Uyabona njengami mina vele bedridge kodwa kathesi ngihlale eHarare. Ngabe ufuna ukuthi umntana nami efunde isishona, efunde nje lesiNdebele lesikhiwa konke kufanayo.
Sona isekelo sombuso elizwe sithi indimi ezikhangelweyo eziqakathekileyo ziyi-16 kanti kungani manje kufundiswa ezintathu kuphela?
Into esifuna ukuyenza lapha ukuthi khonoko okuvele kukhona i-constitution yakabuya nje befundise khonoko. Kodwa anti bakhona abanye phela abakhuluma ezindimi njengamatonga labo bengabuya bethi lathi sifuna lokhu kufundiswe ngoba kumele kufundiswe.
Manje selikhangelelene emthethwandaba kuzahamba njani? Seliphiwe yini amalanga ukuthi udayiba lolu luzayathethwa nini?
Asikaphiwe. Athi njengoba sifake namhlanje i-application yethu sesibelele ukuthi iminista uzaphendula after imizuzu engu-10 and then khona sizazuza i-date.
Yebo ke uxolo lowo ngumnumzana Timon Thabana iGqwetha ubekhuluma icingweni loChris Gande weStudio 7 eseHarare. Live Talk namuhla sicubungula ukukhuthazwa ngabezenkonzo abathi kumele eZimbabwe kungaqhutshwa ukhetho kweminyaka isikhombisa ilandelayo kusalungisiswa ukuhluphayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Nzaphinda njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinte icingweni lingene kuhlelo. Inhloko kahulumende wakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed Ali uphiwe isicoco sabaletha ukuthula emhlabeni eseNobel Peace Prize kulandela imizamo yakhe yokuletha ukuthula elizweni lakhe ele Ethiopia lamakhelwane ele Eritrea. Impi yamazwe lawo mabili yaqhamuka ngomnyaka ka-1998 yamiswa kancane ngomnyaka ka-2000 kodwa kusukela ngomnyaka wonalo bekulokufuthelana kwamazwe omabili kwaze kwaba lesivumelwano ngomnyaka odluleyo esakhokhelwa ngumnumzana Ali. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa wayelethuba lokuthola isicoco lesi ngabe wathi ethatha umbuso waletha ukuxolelana elizweni walungisisa lo daba lwegugurawundi.
Umhlaba wonke ubheke kuye and kwakungadingakala lokuthi kumbe ayenze into elifunakala yikhonokho ukuthi asilungiseni i-GMU wonke labana abantu othamisa lothamela besaphile nabo banibani ebabiza esithi beyanike silungise i-GMU for the wild sike sim into lezi sibungisilizwe ethe suka lapho bese sithi asilungiseni inhliziyo zabantu bemakhipeleni udalengo besaphile bezomsapota msizi zonke lezi zinto elidalengo beseqalisile ukuyikhuluma yena le ilanguage abanye abangafuni uxolo bese emkwadele bese bemzondeze kuthi alanga sefuna nami sefuna ukusondeza umnangagwa udalengo bezimisele ukuthi umnangagwa mayebuya esithi ufuna ukuletha abantu bemakhipeleni ndamsize. Uyamkhumbula ekhuluma esithi ngalesi sikhathi ngoba umdabengo yakhinto ebenkulu kuye wazi ukukhisha umgaba wepower. That's why wazi wangalisani isikhathi ediyena manje sengingafa ngingafa babe ngibuza ontongogara nabomasuko lookout ngizoba khona ukuthi ngibatshe kodwa hayi ngisishiye senze lokho. So lokhu umumo ukumvumela mani ukuthi abhukuthe nje azitezele alungise but yeyi laba bantu bayamthanda amandla labantu bayawathanda amandla okunye okwesabekayo ukuthi noma ilizwe seliphefuzela lififa abalandaba lakho lokho.
Abanye bathi bona inhloko kahulumende wele Ethiopia engaba ethole isicoco njalo langokuthi ngumuntu osakhulayo ongakenelisi iminyaka engu-50 kungalakho kulokunye yini ongakubona nxa umuntu esakhula ukuthi engxenye engaba ngumuntu othola isicoco lesi ngenxa yokuthi uzaletha ukuxolelana elizweni?
Well, angeke ngizikhomente kuleyi opinion yokuthi i-age yomuntu ingamenza ukuthi abone uxolo nokuthula. Angizikhomente kuyo but kungenzeka ukuthi kube njalo. Angishuwa labo mina bathi bona kufuze kubusa umuntu omncane ukwenza ukuthi izinto zitshintshe. But mina ngidinga lo obona ingani ukwenelisa komuntu yikho ne-maturity nje yomuntu yezoyenza ukuthi aletho lokho kuthula.
Lo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma icingweni lo Chris Dande we Studio 7 ese South Africa. Wezemidlalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuhamba imango emide kungabaphambanisa kumkhankaso wabo emncintiswaneni wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Intatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Ntshantshi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lifakwe kwisiphala sika-Group B ndawonye lamaqembu abalisele Al Ahly elakule-Egypt, ele-Etoile du Sahel elakule-Tunisia kanye le-Al Hilal elakule-Sudan kwisigaba sezibaya esomncintiswano we-CAF Champions League. Wonke lawa maqembu aphuma emazweni asenyakatho yezwekazi lase-Afrika. Njalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi lokhu kutsho ukuba bazabe behamba imango emide.
Akula i-team ade singadinga ukuthi siyikhethe sithi ingcono kulezinye, ziyafanana ngoba zonke zintshantshu. Into nje mhlawumbe engasibulala nje zinhambo ezinde ngoba ungakhangela kukhatshana lapho service siyadlala khona. Kodwa ke okusala ibhola linye, ibhola liyafanana, kuzamele kudlalwe, sizadlala and ngiyakholwa ukuthi khona abafana bethu bazimisele kakhulu ukuthi khona khathesi siphushe ukwedlula esikwenze kulast season.
Emncintiswaneni owedluleyo iqembu le-FC Platinum lenelise ukuthola imiklomelo emibili kuphela ngemva kokuba nguNtshibilo Bhanqa leqembu le-Orlando Pirates emidlalweni emibili. Kusibaya sika-Group A kule Primeiro de Agosto elase-Angola, i-TP Mazembe yase-Democratic Republic of Congo, iZamalek yase-Egypt kanye le-Zesco yakwele Zambia. Kusibaya sika-Group C kule USM Alger yase-Algeria, i-Mamelodi Sundowns yakwele South Africa, iqembu le-Petro Atletico elase-Angola kanye le-Wydad Casablanca ele-Morocco. Kusibaya sika-Group D kule qembu le-Raja Casablanca elakwele Morocco, i-JS Kabylie yase-Algeria, i-AS Vita e-DRC kanye leqembu le-Esperance ele-Tunisia. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu wamaqembu adlala kwisigaba se-Caslaga Premier Soccer League azadlala ngokulandelayo kulimpela viki. Kusasa ngomgqibelo iqembu le-Black Rhinos lizemukela ele-Chickenin e-National Sports Stadium. Iqembu le-Manyika Diamonds lizanqinyelana le-Lezepic Kariba Evengere. Iqembu le-FC Platinum lizadibana le-Leata ngasemandaba. Iqembu le-Nkezi Platinum Stars lizadlala le-Dynamos ngase-Pawpaw futhi iqembu le-Harare City lizadlala le-Mshwane Stars ngase-Ruvaro. Ngensonto iqembu le-Cape United lizemukela ele-Wange ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Bulawayo Chiefs lizanqikelana le-Triangle ngase-Luveve. Iqembu le-Chapungu lizadlala le-Herentals ngase-Ascot yakuthi iqembu le-Highlanders lizadlala le-Telone ngase-Papa Field. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Ntshantshi.
Uhlelo Woza Friday namuhla silomculi womdumo kaMaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. UMehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Leli lidlala telikamehlo kaZulu elesithupha njalo lilesihloko esithi izwe. UMehlo kaZulu ucula ekwele South Africa lanqanje edabuka eKezi. Ungomunye wabo masikandi beZimbabwe abahamba phambili abathi nxa bezikumbaqumba imbambo zikasatane kukhothame ngitsho lamahlongandlebe. Idlalate lakhe leli linengoma ezilitshumi. Njengenhlala yenza uMehlo ubambe iqhaza labaculi abathize kwezinye ingoma. Nangu echasisa.
Kuyo le album ngisebenzile noKhaya wamafika amahle, asebenza noKD indoda enye ebekha uBabulanga Thokozani. Ngazosebenza lo mvumi lena indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-album yami iPhupho. Ngabuye ngafithara uDJ indoda lena abathi uThulani, izibiza ngokuthi iDJ Face. Baningi abantu engisafisa ukusebenzisana nabo.
Ingoma ezikuleli dlalati zigoqela ethi into yami, imali kanye lale ethi kwelikude. Abangathanda ukuthenga idlalade leli mehlo bangakuthola njani?
Kufacebook sebenzani mehlo kaZulu Mnqolo, or ungithinte kuyo le number +27834302W2W6 +27834302W6. Ungangithinta kuyo le number ngocingo or ungithinte ngoWhatsApp.
Abalandeli bona ungathanda ukuthini kubo?
Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abangesekayo, abaqhubeka bengeseka. Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abeseka abaculi bakithi.
Hayi, isiyabonga nsizwa yangakithi, uqhubeke uyibambe kanjalo. Uphuma ke enkundleni umehlo kaZulu ngale ethi isibhamu.
Kandi umculi ke na umehlo kaZulu ephethe idlaladi lakhe elitsha. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo sithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Likhumbule ukuthi umehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.